siyabonga dadewethu, siyabonga abalaleli besilo umhlangano omkhulu namhlanje esiganda lapha ke siyo introduce khona icandidate yethu yebubi uzenzele kumele umphakathi. Uhambe kuhle kakhulu, abantu bebezile njalo ubeqoqele amajaha asakhulayo adlala ibhola, umdlalo webhola lapho okade udlala khona amaqembu angafika khona amane. Njalo abadala abajabule kakhulu besibona njengebandla sikhuluma ngezinto ezibahluphayo okweminyaka engu-38. Umbuzo omkhulu abasibuze wona yikuthi kathi sasivele singaphi bephakathi kwenkangala leyi asebenzeliswe kiyo ngamabandla anjengeZANU-PF, MTC. Sana kumede ukhankasela ukuba lilunga lephalamende ebuhle constituency. Abadala bajabule kakhulu baze baveza ukuthi u-Clifford lo Sibanda akade khona emelezano bebembona esethutha ebadaleni bafike babuze ukuthi selibona nyabadala kungela development abenzela yona.
Ye, elingathi yikho kukhathazayo kakhulu kulesi sigaba kuyini elifuna ukuthi ilunga
lelo wethu ukuthi indawo le yebubi inothe kakhulu ngezenjiwayo phansi esingathina ligolide, kodwa kumangalisa abadala yikuthi abalama license okugebha igolide wonke bavele eMashonaland iningi labo, abasebenza khona ukugebha imigodi bavela khona leMashonaland. Abantu bangapha abalawo ama license okuthola ama mines, kanti labantu ababo abasebenzi emigodini yangkhona. Sokwala lasemahofisini kahulumende baveze futhi lokukhathazeka ngezikolo zonke ezikhona kweli constituency ikakhulu kumfundo yaphansi eprimary lapho kufundiswa khona othitha besishoneni.
Bamamukele njani uNkosazana Gumede khona ngayo?
Abantu bamamukele ngenjabulo enkulu baze bathi ukuthi njengoba seliqalile ukufika kithi siyalinika usekelo lonke, kasikhangelelanga ukuthi lani singalisapota kumbe singalivotela lisibalekele njengalawa amanye amabandla abesiwavotela lize liwabone ngomnyaka wesi-5 olandelayo sebezocela ukuvotelwa futhi.
Ezigabeni zonke elihamba kuzo liyamukelwa ngokunjalo yini?
Siyamukelwa ngenjabulo enkulu kakhulu. Abantu besibuza ukuthi kade vele sasingathi loba nje indawo eziningi uthola ukuthi abantu bayebethuselwe iZANU-PF kakhulu isebenzisa osobhuku betshelwa ukuthi abazavotela ibandla lethu kumbe abazakhanya bebonakala befuna ukusekela ibandla lethu bazaqotshwa ezigabeni, kodwa ngaphandle kwalokho abantu bakithi bayasinika usekelo njalo bayasithembisa ukuthi hayi bakhathele ngeZANU-PF namabandla anjengabo-MTC. Come 30 July, they will vote for Ibandla labantu eMthwakazi Republic Party.